sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits.
Ungacabanga ukuthi abantu abalama-permit lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda.
Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengisa intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kubeke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe estradweni kuma-police station.
Amatitshala athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi abayi emsebenzini kuye ngena i-1260 US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits. Abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 babe phansi kohlelo lweZimbabwe exemption permit lona osolufika emaphethelweni. Gambe ibo bonke na abazaphenduka eZimbabwe nxa sebengasela amaphepha la. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso elwela ilungelo labezifazana eZim Imbokodo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyacho ngithi abantu abalawo la amaphemithi sokunzima ngoba singananzelela ukuthi isikhathi seselulwe kangaki ngawo la amaphemithi. Siyabona ukuthi okwamanje kuthi ukuthi lesi sikhathi esibekweyo sesinge sokugcina mpela, akubonakala ukuthi kuzaphinda kwelulwe futhi. Ngakho abantu sebephila ngabuhlungu ngoba ungacabanga ukuthi abantu abalamaphemithi lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda. So nxa amaphemithi la iphelelwa yisikhathi kusho ukuthi laba bantu kuphela imisebenzi, kuvalwa amabhizinisi, labafundayo kuba nzima ukuthi bazofunda ngani. Ngakho kuyinto enzima kakhulu eyenza abantu bahlale bengazi lokuthi benzeni kule ndlela yokuthi sithi abantu bazothi babuyele ekhaya. Kodwa lakhona balutshwani abantu esesibazwile abathi bafuna ukubuyela ekhaya laba phethe la amaphemithi, kanti abantu abaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngabavele bengela lutho. Laba baphethe la amaphemithi ababaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngoba khumbula ukuthi laba abantu basasebenza la njengoba amaphemithi angakapi isikhathi sakhona sisaselwe zinyanga ezine nje basasebenza basasele amabhizinisi wabo, abasafunda laba balabala amaphemithi la abavumela ukufunda. So kunzima ukuthi bengathi hayi sebethwala imithwalo bebuyele ekhaya ngoba basalindile ukuthi leso sikhathi sifike. Kodwa nxa sifike leso sikhathi kungela nto eyenziwayo, khani iningi lizakhetha khona ukuthi libuyele ekhaya. Kodwa kuzaba nzima futhi lokubuyela ekhaya ngoba obazabuyela ekhaya abantu befike benzeni. Yikho lokho ekusase yinkinga kakhulu ukuthi abantu bazobuyela ekhaya befike benzeni. Yebo ukubuyela ekhaya abantu bayafika, kodwa kuphinde kube lokwesaba ukuthi bazafika ekhaya benzeni. Lokho kodwa kubaxotshe ekhaya ukuthi bazi bazofika kwele South Africa bathola amaphemithi sokulungile yini.
Sizimzwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona lapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende?
Msakazi, ukuthi abantu beZimbabwe bathembe uhulumende waseZimbabwe kuyinto eqhelele kakhulu. kunzima kakhulu ukuthi izizalo zeZimbabwe zimthendo zimthembu uhulumende waseZimbabwe ngezizathu ezithile. Yebo simzwile uhulumende memezela ukuthi laba abaphelelwa ngamapermit abalama ZEP uhulumende uzozenza imizamo yokuthi bathwalwe basuswe eSouth Africa bebuyele ekhaya, nalabo abalezimpahla zabo ezilapha ngeke basabhadala lokho okubhadalwayo eborder nxa bedlula le mpahla zabo. Konke lokho sikuzwile kodwa asithembi ukuthi uhulumende uzakwenza khona lokho, ngoba abantu abalama ZEP sibala abantu abanenga kakhulu abadlula i-150,000. So nxa kungathiwa bonke labantu babuyele ekhaya, kunzima ukuthemba ukuthi uhulumende uzobathwala, ngoba noma nje ucabanga ukuthi uzosebenzisa iphi indlela yokubathwala, uzobathwala ngani, ngesitimela, uzobathwala ngamabhasi kumbe bazothwalwa ngani. Njalo abantu abadinga usizo kakhulu futhi ngabantu abangela amaphemithi, abangela lutho, abangela amaphepha lapha. So nxa uhulumende ethi yena uzabheka kakhulu abantu laba abalama ZEP, kuthiwani ngalaba abangala lutho labo abadinga ukubuyela ekhaya? Kunzima futhi lokuthemba uhulumende, kuba uhulumende uthi khona uzabathwala abantu laba abaphelwa ngamaphemithi abase eZimbabwe, kube khona kumbe imisebenzi kumba afika benzele khona ukuthi bakwazi ukuqhubeka ngempilo khona ngale kube kuyezwakala. Manje asikwazi ukuthi nxa isithwala uhulumende esibisele eZimbabwe, usibisela sifike senzeni, usifika sifake kungaphi, siqhubeke njani ngokuphila? Ulenhlelo yini ezibekiweyo ezibekele ukuthi nxa sifika khona le kube lula ukuphila eZimbabwe, sithole imisebenzi, sikwazi ukuthi siphilise izimbu njengokade senza silapha eSouth Africa?
Alo ke ngonkosazana Victress Mathuthu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkulu. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi. Kulabantu abedlula ikhulu abancintisileyo, kodwa kulabathathu abalethuba lokunqoba. Laba bathi umnumzana Peter Obi webandla elibusayo leLabour Party, lowake waba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Atiku Abubakar webandla lePeople's Democratic Party iPDP, lo mholi webandla leAll Progressive Congress iACP. Sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe labo abazakuba lokhetho kunyanga izilutshwana ezilandelayo? Sixoxele sizalwane seZimbabwe unkosazana Thabisile Ncube okwele Nigeria eAbuja ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe estradweni kuma-police station bevikela ama-voters abo.
Ungasitshela ukuthi ukhetho lwakhona ngokubona kwakho bekulukhetho olukhululekileyo na?
Ngingasho ukuthi ngaphandle nxa ungaphuma ngingaphuma ngayo thalaza, kuthule ke estradweni khona, akula nxabangxoza, akula msindo, abantu nje babhizi kuma-internet, kubo-Twitter nakubo-Instagram, babona ama-results asabalwa. Abanye sihlela endlini sibheke omabonakude silinde ukuthi sibone ukuthi ngubani-ke ozophumelela kulo mncintiswano.
Kuyacaca yini ukuthi ngubani onganqoba kukhetho lona lolo?
Kuchacile, kuyacaca sobala ukuthi umnumzana uPeter Obi hayi ke kwangani yena nguye ke okhanywa ngani nguye umnqobi kulo mncintiswano, ngoba nxa sikhangelela ntambama lokhu kukhona okukhona kuphumileyo kuTwitter. Umnumzana u-Ombasanjo uphumile waya kuma-police stations wayavikela amavota nabavotileyo, evikela amavoti wabo, evikela njalo elwela indirectly uPeter Obi. So uPeter Obi ngiyathi nguye ke ongani unqobile kulo mncintiswano, ngokubona kwami nangokubona kwabahlali baseNigeria.
Alo ke ngunkosazana Thabisile Ncube, isizalana seZimbabwe esixoxelayo ecingweni ekwele Nigeria.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Umkhankaso wababalisi othiwa #teachersforusdollar ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ngolwesithathu njengendlela yokutshengisela ngenhloso yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Usudinga ukuthi baphiwe imali esiphindiwe kabili kulaleyo abekade beyidinga kunyanga ezedluleyo. Amatitshala athi asefuna ukuholiswa imali engamadola eMelika adlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 kuyona le inyanga ezayo kulapho abathe bazaqala ukutshengisela. Okunengi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uMasuku ekobulawayo.
Lumkhankaso uthi ukhangelele ukuqoqa ababalisi abazinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 befuna ukuphakamisa ilizwi linye lokuthi uhulumende abaholise amadola eMelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 Mbimbitho kulapho abathe bazaqalisa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba kuye moyo uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo lo.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuyengena i-$1,260. I-salary crisis indaba ixoxe yaze yavumelana ukuthi izidingo zombalisi sezingeneliswa i-$1,260. Njalo ababalisi balesiqiniseko sokuthi uhulumende ulayo le imali nxa bekhangela indlela uhulumende abanikana ngayo bona izimali khona ngale phezulu. I-hashtag teachers for US dollars ibhalele ama-union wonke banxusa ukuba mhlaka 1 baphatheke kumbhikitsho.
Umnumzana Ekel Ncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uthi njengenhlanganiso bazasekela loba yisiphi isinqumo esingenziwa ukuze kuthuthukiswe impila kahle yababalisi.
Be singakabile position as to what to do okuphathelane le layona le indaba since initiative ngabanye abantu. Thina njengeunion will work in solidarity with anything elokwenza le welfare ka teacher. Whoever is leading, thina sizasebenza in solidarity labo. Everything has to do with the welfare of teacher. I-salaries zabo ziphansi kakhulu, oteacher bathuthukiswe.
Unkosikazi Nolwazi Mathuthu, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19.
Uhulumende ngabe uyananzelela ukuthi abantwana basilele okunganani nge-lockdown. Khathesa isikho ebesikukhangelele ukuthi abatisha akhalale umsebenzi kulokho kuliwa kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi. Kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu kulaba abangabayanga abangenelisiwe ukuthi bahambise abantwana ma-private.
Unkosikazi noMagugu Mahlangu omunye wababalisi uthi kuningi okukhitshwa kuholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayaneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungelalutho bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana. Kunzima kakhulu.
Embikweni owethulwe ngabenhlanganiso e-Apex Council, umgcini sihlalo unkosikazi Cecilia Alexander unxuse amalunga awenhlanganiso e-National Joint Negotiating Council i-NJNC emhlanganweni mhlaka 1 Mbimbitho. Umkhankaso owe-hashtag Teachers for USD uthi lo umhlangano uhlose ukuphazamisa uhlelo lwabo yikho uze wafakwa mhla becabanga ukuqala. Uhlupho lweholo lababalisi luqhubekela phambili ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Kunje bahola inkulungwane ezingamashumi amane zamadola eZimbabwe i-40,000 zimdollars okuyimali elingana lamadola eMelika angamachumi amane, $40. Ababalisi bathi lokhu kuyinhlekisa ngoba nxa iziphathamandla zikahulumende zivakatshela emaphandleni ziphiwa amadola angamakhulu amahlanu, $500 ngelanga ukuhambisa inhlelo zawo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi lesayithi lilodaba lokuthi kulomunye undoda obefuna ukuthathela umnini wesitolo se-Plumtree emangweni weKweneng imali ngemva kokumkhombela ngombhobho. Umnini walibhizinisi wesifazane uhlabe umkhosi okubangele ukuthi abomakhelwane bazomphathisa. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi lezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga omunye umama othiwa nguJacqueline Takure kumbe Jikugwa obikwa wathembisa abesifazane umsebenzi kwele Dubai. Bathe befika khonale bathengiswa baphathwa njengezigqili. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lisethulela imbiko elisiphe yona ngeWhatsApp.
Salibona ni Studio 7, salibona ni basakazi. Ngiyalibingelela, ngilivukisa. Sithi livuka njani balaleli? Mina engikhulumayo nguDaniel Nxumalo. Ngilibingelela khona ngaphela uPani. Sithi linjani lonke? Ngikhuluma ngikhona lapha eBubi District. Sithi asiphusheni, asisebenzeni, asisebenzenini sikhupha umbuso kaMnangagwa. Labahuquluzi bonke benotho. Mina ngikhuluma khona lapha ewadini enhlezi kiyo eBubi la. Akulamanzi kule village okuthiwa ngu-village 4, ithwele nzima ayilamanzi, inatha nzima, bakha ngobusuku engathi bengaze belimale abantu abangomama abantwana. Konke lokho kungenxa yeZANU-PF. Asike sivule namehlo, phaphamani. 2023 kangene ujaha kangene, asifakeni umfana omncane. New Great Zimbabwe ibandle lifukhulula abantu. Studio 7 ngingajabula ma abalaleli belalelile i-audio yami. Libe selingithumezela izindaba, angisazizwa kakuhle mani kulamalanga. Thumezelani izindaba, ngithumezele sibili khona la. Alisakwazi ukungithumezela, angikwazi ukuthi ukuhamba njani. Ngiyabonga.
Njani basakazi weStudio 7, nangumamoya okhuluma eVictoria Falls. Ngicela nilibale imeseji liyibale hlobo, ningabhalela lingabali imeseji yami. Ngiphendule obhodi lo, angikwazi ukuthi ungabi wendawo, sengikhohliwe ukuthi kuna khona ukansila kumbe umyambo MP ethathe eyakhe ipay elungise umnotho weZimbabwe, ethathe imali sesikhwameni sakhe elungise umgwaqo weZimbabwe, ethathe imali sepay elungise abantu beZimbabwe. Igovernment yiyo kumele ithathe imali isikhumbuzo se-government inike abantu ama-councillors ukuthi i-councillors enzaleni okumele kwenzakale bhala amagwaqo mekuyini mekuyini kwenzakala, kodwa umuntu ethathe imali sepay elungise imigwaqo uyawumani ubhodi lo? Asoze i-councillor yavele, i-councillor yayo imakha ayiholayo ngemoli yakhe. Xa ezangaphiwe i-government imali i-councillor enzaneni so enzaneni so, akho into abangayenza vele ngoba overseevele imali zonke ziba ndiwe ZANU-PF. Sisikhwame se-ZANU-PF imali zonke zikuZANU-PF, konke kuZANU-PF. ZANU-PF yilikhanda langikhona langamatorokisi mbeyasikhumbule amatorokisi langamatorokisi lakhuma ikhanda elilikhanda ekugcine yonke into yonke. Ama-ministers lawo awomgwaqo ngabeZANU-PF, ama-ministers lawo awe-councillors ngabeZANU-PF. So manje-ke kunto yenzela bhutwana ungasijwayele.
Studio 7 ngomnangako okhuluma amanga phambi kwabantu bonke lapha, phambi komhlaba wonke ekhuluma amanga thina kumele sibuye ekhaya ezosinikeza umsebenzi. Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Yiwuphi umsebenzi thina esila e-South Africa? Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Abantu abasekhaya akulalutho abenzela khona. Ushaya abantu kumarali lapho ukuthi abantu behambe khona ngenkani, even kwaphanela uphana ukuthi beyigcwala ezitediyamu ubathethwe ngenkani abantu besiyolapha bengafuni. Yiwina abantu okwenzela abantu ongahleka abantu othi belokuza amavota khona arigwa yini into zakhona ngezenkani zodwa ufuna ukuyazibulalisa ngendlala? No.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ekwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usexotshe umsebenzi umkhokheli wemanyano wabezomvikela umnumzana Edward Moskaliev. UZelensky kazange aphe izizathu kodwa kumaviki ambalwa uke waxotsha enye njalo inkokheli yebutho ethiwa ibiphatheka kundaba zenkohlakalo. Kusenjalo, abantu bakwele Germany abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu babikwa betshengisele kwele Germany besola ukupha izikhali nguhulumende esipha ele Ukraine. Kuthi khona kwele Ukraine kulembiko ethi amabutho alelo lizwe aqoqa ukungena kwele Russia babhidlize iziphala zamabhomba. Lokhu kwenzakala umongameli Joe Biden esithi kasoze aphe ele Ukraine indizamtshina zebutho ezohlobo lwama F-16. uBiden uthi uzaqhubeka isiphayile Ukraine izikhali kodwa hachi lezindizamchina. Ukuhlaziya impi yakwele Ukraine sixoxele lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Busani Ntini.
Ngamaya malanga khaya nganta Ukraine ile upper hand kodwa ngamaya malanga ukhanya Russia ile upper hand kodwa uma sibheka impileyi ngasikhangela izwe le Ukraine ngobuncane balo sikhangele iRussia ngobukhulu bayo sikhangele njalo ukuthi iRussia icabanga ukuthi izawenze akumele kwenze within a few days within a few weeks kathesi sesikhangela sokube lomnyaka iRussia ingene eUkraine kodwa kungakho khonapho ukuthi impumela yakhona iyanga. Ukhona uGeneral Mark Milley walapha eAmerica othe khona ngesikhiwa iRussia isibhadale iprize enkulu kakhulu ngokungenela kwele Ukraine. Utshilo njalo wathi iRussia isiluzile strategically, operational and tactical yikwa kutshiloyo. So lani uvumelana laye ukuthi iRussia yona yayibona ngathi umdlalo yayibona ngathi ingangena nje iUkraine ifolde izandla you know within a few days weeks kodwa uyakhanya ukuthi le Ukraine ngichoba nje indawo zibhonjwa ama building ebhonjwa kodwa ngokuncedisana ngombe kuncediswa ngamazwe eNATO lamanye amazwe sebezamile sibili ukulwa kuma tsurutsuru akulula indaba yakhona so ngombono wami nxa singathi siyabheka ele Russia vele seliluzile limpi ngoba kwakungamelanga impi leyo ifike isibanga lesi esomnyaka ngoba singakhayela ubuncane beUkraine lokukhula kweRussia fana lokuthi iHighlanders iyedlala lokuyi-team okwenkulumane high school ungabona kusiba le draw kutsho ukuthi iHighlanders isiluze.
Ungasitshela ukuthi udaba lona lolo olwe-Ukraine leRussia ubona luphela njani ngokubona kuza khulunyelwana na kumbe kuyaqhubeka lokho kudutshulwana.
Ngombono wami ngibonani igazi selichitheke kakhulu njalo lesithunzi seRussia sesimi kubi ngibona ngani ngesikhathi lesi eleUkraine selithola isupport lithola amatanki sokukhulunywa la amajet flights avela kwamanye amazwe ngibonani leRussia kuzafika ibanga lokuthi bethi sefuna ukunegotiate kodwa ukuthi kube le negotiation khonapho ukuthi kukhulunyiswane kuzamela beqale be-advance bethole indawo ezithize okwenzela ukuthi kungakhanya ngathiwa hhayi badlalise umnyaka wonke igazi lichitheke for no reason. So umbono wami mbona ngani ukuphela kwempi yakhona izaphela ngama-negotiation akekho vele ozakwina kumbe ozasurrender yombono wami themba ukuthi lokhu kuyawenzakala masinyane okwenzeka ukuthi igazi lingachiki kakhulu lama world markets angabe affected kakhulu. Siyazi ukuthi le Ukraine bekulapha kade kuvela khona i-wheat so siyazi ukuthi into njengesinkwa lani so uqalile ukudura so le Ukraine ingaqhubeka lisempini kuzatshengisela ukuthi i-farming season ebuyayo asoziyenzakale so ama markets wonke global aza impact ama price njalo le Russia le gas le oil beqhubeka besempini izinto zizahlupha amazwe wonke jikelele. Themba ukuthi bazahlangana bekhulumisane bekhothe umlotha abantu beqhubeke ngokuphila okokuthula.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leNew York. Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abedlula inkulungwane ezilikhulu 180,000 abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobuningi okukhangelelwe ngabeZimbabwe ukuthi kwenzakale kunyanga ezilutshwane ezilandelayo. Amatitshalo athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.